now I am maybe as the City Fathers and the committee, siphatheka in terms of ukuthi e-health committee yiyo spearheader i-health department ye-council ukuthi kubone ukuthi abantu i-program leyi ihamba ngendlela in terms from kuqalisa ukugcina ama-injections kusiya ku-strategy ukuthi abaqalayo ukuhlatshwa i-vaccination yakhona ngobani, like the health workers kusehla kubuya phansi. As ama councillors silama task force committees afonywayo ngendaba ye COVID yona leyo, okungangokuthi kulama awareness aqhutshwayo ukuthi abantu beziphathe njani during this pandemic eye COVID-19. And also kathesi also kukhona abantu sebeqalisile ukugqugquzela lokunikezwa ama awareness ngokuthi sebe ama vaccine lawa asekhona asezaba khona ukuthi ayehle ayebantwini. So as councillors sihambisa nje imbiko eyehlukeneyo sisebenza lamanye ama committees esilawo, like I said ama task force committees akhona wonke ama wards wonke 29. So sibambisana nje from ku health department kanye le lama councillors wonke jikelela ko i council.
Sikhuluma nje esingathi yiwo umbiko omqoka kumbe izixwayiso ezimqoka elizithulela abantu yiziphi?
Okay, kathesi indaba ezimqoka esikhuluma ngazo in terms of umkhuhlane lo esikhuluma ngawo, sigqugquzela abantu ukuthi bagqoke ama mask abo. They have to put their mask properly, bawagqoke kuhle, hayi ukuthi bawagqoke halfway. Observe social distance and also lokuthi benanzelele ukuthi ama gatherings wona lawa lokhu engavunyelwa ukugeza izandla khona lokho sivele sikugqugquzela esikhathini esiningi. Kathesi sasihlanganisa lokuthi ma ama-injections lawa esebuya esisiya ebantwini, siyazi ukuthi kulezinto eziningi ezikhulunywayo through i-social media, positive things lezinye ezi-negative. So abantu sibakhuthaza ukuthi abantu kabathathe lokuthi bazilungiselele ukuthi nxa sokubuya kibo ukuthi bezohlatshwa, abantu bengethuki, bangabi lama-negative thoughts, but babekwazi ukuthi i-vaccination lekhona ilande ukuzosiza impilo zethu njengobulawayo njengeZimbabwe and njengomhlaba wonke jikelele.